Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 23 Mbimbitho 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa hashtag save our education ZW.
Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele.
Abadabuka eZimbabwe esigabeni seMandebeleni asebehlala kwele South Africa bathi sowuyisikhathi sokuthi uhulumende ahlawule imuli ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi.
Ayisonto efe, asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi usungibulele uthi it's just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUS iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo. Lolu hlelo luthiwa hashtag save our education ZW. Linhlanganiso ithi ukutshengisela lokhu kuphumelele ngoba abazali labo babambene labafundi benelisa ukuhambisa amagwaliba ezikhalazo ezibalisa ukuthi izikolo azikalungiseleli ukuthi zivulwe. Amatitshala kumele engezelelwe iholo lezinye izikhalazo kubaphathi bezikolo ezijiyeneyo. Linhlanganiso ithi kutshengisela lokhu okuqhubeka inyanga yonke le kuphumelele njalo bakhuthaza ukuxhaswa ngabazali. I-ATUS ithi bekulamatitshala amalutshwana kakhulu ahambe emsebenzini izolo. Iyengezelela yathi kube lamatitshala ayisilinganiso sokungamachumi amabili lanhlanu ekhulwini, 25% kuphela abahambe emsebenzini izolo. Sixoxe lomkhokheli wenye inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimtha umnumzana Richard Gundane. Laye othi umumo ezikolo awumanga kuhle.
So into ekhona thina ngenhlanganiso emelele izikhalazo zababalisi, into ekhona ukuthi ababalisi abaningi bayakhuluma ukuthi hayi okumele ukuthi kwenzakale kathesi ukuthi umsebenzi utawufuna sibili, njalo sifuna ukuthi siphathise abantwana sibili. Kodwa into ezasiphambanisa ukuthi imali yethu yoholo kayikwani ukuthi sibe sihambe emsebenzini every day eyenyanga. So yiyo into ezaphazamisa yona leyo. Lathi sikhuluma nohulumende sibacebisa ukuthi into eqakathekileyo ukuthi balungise indaba yoholo masinyane, ukwenzela ukuthi ngaphambilini singasoze sibe lohlupho lokuthi siyagcina sesiyehluleka ukuya emsebenzini. Abaningi khathesi bathwele nzima ababalisi, yebo ukuthi badinga izimali ezikwanayo khathesi ukuthenga ama-uniform. Ama-prices akhona akhwele kakhulu, awema-uniform, awe-transport, awema-school fees. Imali yombalisi kayikwanisi ukuthi twana ahambe e-boarding school, ahambe even ku-government school athenge ama-uniform. So into le yiyo ezagcina siphambanisa ukuthi izikolo zingahambi kuhle ngaphambilini.
Manje nxa sikhangela udaba lwe-coronavirus lona ke ayisulo yini olunye lalo daba olungani luyahlupha?
Udaba olwe-coronavirus yiyinkalakatha yendaba kakhulu. Kodwa sifika ezikolo sibona ukuthi bake bazama sibili, bake bazama ukuthi badinga ukuthi ama-sanitizers abe khona, badinga ukuthi ezinye izitsha zibe khona, ukugezwa izandla kube khona. Kodwa izikolo ezinye eziningi vele siyakwazi ukuthi eminyakeni sibe sikhondanele indaba yokuthi amanzi abe khona esikolo. Izikolo eziningi emaphandleni lasemadorobheni khathesi bayehluleka ukuthi amanzi abe khona. Yilo udubo sibili lona lolo olukhona. Ngingazikhangele njalo ngendaba ye-social distancing kutsho ukuthi amaklasi lawo elokho emakhulu kakhulu. So sibe sicebisa uhulumende ukuthi kuqakathekile ukuthi kudinga ukuthi kube khona abanye ababalisi ababuyayo ukuzonceda umsebenzi lapho kwenzela ukuthi i-social distancing ibe khona. Amaklasi lawa bama-reduce abe maninyane ukuphathisa ukuthi abantwana bafunde lababalisi basebenze endaweni ele-social distance. So yindaba esikhangele nayo kodwa emthethweni sizwa ukuthi beqondane nendaba yokuthi izikolo zizavulwa. Bake bakhuluma ukuthi izikolo ezingalungisi ezisafanisa ukuthi zilungise into yonke ukuthi zivulwe zelula ukuvula kodwa ayisikhwetha ukubenayo kona ithi izikolo zonke zivuliwe izikolo kazilamali ekwanayo sokuthi akubalohlupho. So sicebisa uhulumende ukuthi adinge imali ekwanayo ukwenzela ukuthi yonke into efunakalayo ngasiqondane le ndaba ye-COVID-19 ezikolo ilungise.
Lo ngumnumzana Richard Gundane, umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala eyezimta. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseGweru. Ugatsha lwezempilakahle luthi sokulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amane, 43,295, asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 elizweni jikelele ngemva kwenyanga eyodwa kwaqala ukuhlatshwa abantu. Lolu gatsha luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Kwatholakala abalichumi lasithoba munwemunye belegciwane le-coronavirus kumanani awethulwe izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abangamachumi afika phose ayisithupha, 59, abasezibhedlela bele COVID-19, ababili begula kakhulu.
Yebo yebo yebo, mthwaka somuhle. Sithanda ukulinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sixoxisana labatsha ngohlelo lokuhlaba abantu ijekiseni le-Sinopharm COVID-19 vaccine eZimbabwe. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hove ngo-8 ntambama.
Inhlanganiso ye-Victoria Falls Residents Association ithi izakhamizi eziningi ziyehluleka ukuhlawula imithelo egoqela eyamanzi, eyezindlu kanye leyokubuthwa kwezibi ngenxa yokukhwezwa kwayo ngesilinganiso sokungamakhulu amathathu ekhulwini, 300% nyakenye. Ikhansili yahlela uluhlu lwendleko zayo zalonyaka ibhajethi ngemali yemelika engena ku $4.4 million. Izakhamizi ziyayisola libhajethi zisithi yiyo ebangela ukukhuphuka kwemithelo ngoba iphezulu kakhulu. Zithi njalo umkhuhlane we-COVID-19 uchiye zingelamali ngoba imisebenzi eminingi ivaliwe, kuthi abaningi bayalahlekelwa zindlela ezichiyeneyo zokuziphilisa. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphethamandla se-Victoria Falls Residents Association umnumzana Kelvin Moyo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-tourism ibe yi-industry ebe affected kakhulu eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Lokho kusitsho ukuthi izakhamizi ze-Victoria Falls nxa zikhala ngama-rates lama-tariffs akusinto abahlala bayenza iminyaka yonke. Abantu be-Falls indaba zama-rates lama-tariffs yinto ababengakhali ngayo, yinto ababejayele ukuthi i-council ingachaja ikuchajileyo bayahamba bayezibhadalela. Manje nxa isikhathi esinje ungezwa idorobho elifana le Victoria Falls isiba lezakhamizi ezikhalayo ngenxa yama rates and tariffs. Kuyabe kusitsho enyinto into okumele ukuthi inkokheli ze Victoria Falls ezihlanganisela ama councillors esingathi ngama city fathers ethu le council management abayibo abale final decision esingathi adoption of the budget. Ingabantu abamele belalelisise kakhulu bezwe ukukhala kwezakhamizi. Siyazi ukuthi kulemthetho egavena indlela ibudget eformulator ngayo. Izakhamizi ze Victoria Falls zakwenza lokho. Zakwenza izakhamizi ngendlela ezingazake ziyenze ngayo. Uyathola ukuthi ku budget formulation from September last year izakhamizi ze Victoria Falls zasukumela phezulu zisitsho ukuthi ibudget lay it's very high, it's very expensive. Not only expensive ngenxa ukuthi kumbe idurile kuphela, expensive in regards to performance ye economy yethu ngenxa ye COVID. So lokhu i-council labahlonitshwa bethu abazange bekuthathe into cognizance.
Enxa lekhulumisana layo i-council ithini?
Ikhansili sathi siqoqisana layo sathaba ukuthi yasinika ithuba lokuthi thina sitsho izikhalazo zezakhamizi zethu zeVictoria Falls. Sababekela ngezikhalazo esilazo satsho njalo ukuthi izakhamizi za-attenda azange zalalelwa ekuqaleni ku-budget formulation. Izakhamizi zabhala izincwadi but izincwadi lezi babankomo bathi kuthiwa these letters they fall short of a technical law provision ngizelo ukuthi kuthiwa kusamile kube lezi ncwadi eziyi 30 per every item. Of course lokho kusingabe singakwenzanga but thina sithi njengezakhamizi kwakumele bekhangele i-message esasiyisenda esingahlalisi isenda minyaka yonke ukuthi bekhangele sisukuthi indaba kuyini okwenza ukuthi izakhamizi ze-follow size zikhale ngama rates okwamanje. Kodwa sithe sesikhulumisane labo ba accepta bavuma bathatha konke esaqoqisana ngakho okukhona kuma minutes basebe inge cha bona lema councillors ba engage bayenza i resolution yokuthi behambise izikhalazo zethu ku minister. So sikhuluma okwamanje sikhuluma simelele ukuzwa ukuthi u minister uzathini but kukhanya kule hungahunga lokuthi kusamele sibe lezakhamizi ezikhona eforce lamanye ama stakeholders azadingwa ukwenzela ukuthi sikhangelisise njalo i budget lay sikhangelisise njalo andubana sibisele njalo ku minister for approval.
Umnumzana Kelvin Moyo ngowenhlanganiso ye Victoria Falls Residents Association asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikamunicipal wedolobho le Victoria Falls. Izizalwane zemandebeleni ezihlala kwele South Africa zithi sekuyisikhathi sokuthi uhulumende abhadale inhlawulo ngokubulawa kwabantu ngesikhathi segugurawundi. Lokhu bakutsho sokulengxoxo mpikiswano ngegugurawundi enkundleni zokuxhumana ebulenjini. UThuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Abangenela umhlangano bethule ukukhathazeka okukhulu ngokuswelakala kohlelo lokuhlawula labo ababulawelwa izihlobo zabo abalinyazwayo labatshiselwa imizi. Kungakhathalekile ukuthi lezi zinto ezenzakala eminyakeni engamashumi amane edluleyo. Owesifazane weZimbabwe laye ongenela umhlangano unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi kuyadanisa ukuthi labo ababebulala abantu ngesikhathi segugurawundi yibo asebezotshela labo abafelwayo ukuthi kufanele kwenziwe.
Ayisonto efe asonto engavunywa noma ngubani ukuthi uthi singibulele uthi is just water under the bridge. Yi water under the bridge njani mina ngizwe ubuhlungu. Yebo bayasho bathi isihlahla asikhohlwa kodwa ihloka liyakhohlwa. Alingakhohlwa ihloka selikhunjuzwa ke manje. Sicela baphumele obala laba bantu abenza lento ngesikhathi seground. Silahlekelwe izihlobo, silahlekelwe ngabazali, sitshelwe imizi, imfuyo ihambile kodwa kuthiwe asilibale sikhohle kwadlula. Ayikho into yadlulayo. Futhi engesozidlule.
Esinyisizalo seZimbabwe umnumzana Leonard Dube uthi akukho inkulumo zokuxolelana okufanele ziqale labo abadala amacala bengazivezanga obala lokuxolisa ngalokho abakwenzayo.
Akunoma bygones ngoba awukho umuzi ngisho nowodwa emandebeleni which was spared ngendaba yeground. Abanye bathi kwakuyisivuwo. Uma kwakuyisivuwo abahambi betshela i-international court ukuthi ngempela kwakuyisivuwo. Belethe leyo evidence before the court. International court ukuthi kwakuyisivuko.
Isikhulume sebandla lemthwakazi Republic Party umnumzana Velile Moyo yena utshela bebebuthene kulezi nkulumo ukuthi bafuna kusungulwe inkulumo zokulungisa loludaba hathi ukuthi kwenziwe sengathi akwenzakalanga lutho.
Ngoba uma ingaphelisi lento iyaqhubeka idala umahluko njalo futhi iqhubeka isixabanisa singabantu loba singabantu sesemathebeleleni lathi sesixabana sixabana ngendaba yeground ngoba abanye bayasympathize lababulali kanti ke sifisa ukuthi bonke abantu bayibone lento ngendlela iyo yona ukuthi ke kufanele ukuthi ifike emaphethelweni.
Isiphathamandla sebandla lephama umnumzana Cosmas Ncube uthi bona njengomthwakazi sebefuna ukuzibusa hathi inkulumo ezinenginengi.
Izwele lana aliqunywe njoba vele laqunywa u-1980 umgabe liqhumo kwesibili. So lokho ukuthi ukukhumelana nomlotha kwehlula ku-1987 makusenziwa i-UNITA Court. Basilungisa lapha kumele siqale eSouth Africa sikhulumisa South African government yiyo nayo iphakade ekuncede ekugcinezeleni kwabantu bakithi esindebeleni.
Yisikhulume senkosi ubulelani loBhengula Khumalo umnumzana Bonman Khumalo uthi konke okwethulwe izikhulumi kulo mhlangano kuzaqoqwa kuphiwe ingcitshi ezakubhala konke bese bekudlulisela kulabo okufuze bakuzwe.
Abantu abatsha bona iningi labo sebekhuluma ukulwa liqiniso lelo kodwa sihlala sithi hayi madoda ukulwa lakho kuyadiliza ukulwa kuyadiliza kodwa abathi phela sipheni solution yiloko sithi thina hayi njona sihlangana labantu abathila abakhanya belolwazi sesiyahlala phansi sixoxe sibone ukuthi singenzani
kodwa kuhulumende nyakenye ubume enhlanganiso yemathebeleland collective ukuthi isungule inhlelo zokungcwatshwa kabutsha kwalabo ababulawa ngegugunawundi kanye lokuphiwa incwadi zokuzalwa kanye lezithupha kuntandane ezasalayo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo eGNAyo. Iphephandaba leDaily News libika ukuba umabhalane womanyano weSADAG unkosikazi Stegomana Tex Lawrence uthi inkinga yezombusazwe weZimbabwe ayidingi kungenelwa ngumanyano weSADAG. ULawrence uthi kukumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi uyafuna na uxoxisana labangane bakhe kumbe abanye abantu kudaba lweZimbabwe. Iphephandaba lobulembu ele The News Hawks lithi insoli zikahulumende ziphatheke ngemicimbicimbi yokuvala umkhondo wokuthunjwa kuka-Itai Dzamara. Leli phephandaba lithi lilobufakazi bokuthi ingatsha zamapholisa ensitha ziphatheke ngalolu daba. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumlayezo elithumele nge-WhatsApp.
Injani mthwakazi omuhle nanthanda ukubingelela kodwa ngisola lento amapholisa ayenza udubula abantu le. Kanti manje siphile njani thina singabantu besintwini? Sobona abathembeleza abazigaxayo ezabe ezikhanyayo. Uyabona ke manje Studio 7 linjani khona ngapha. Bona manje kathesi bona bayenza amarali abo MDC khonale kubuharara abadutshulwa. Kodwa kathesi nanku umthwakazi uyademonstrator sokudutshulwa abantu okubonisa ukuthi thina sobantu kodwa sizoba abantu ngelinye ilanga. Asiphakameni mthakazi.
Salibonani bantu beStudio 7. Siyalithanda basakaza abahle. Lisitshela amaqiniso nsuku zonke. Ngani lingaqhubeka linjalo. Liyasisiza okumangalisayo.
Salibonani basakazi bakaStudio 7. Livuka njani lonke endaweni zonke zelizwe. Mina nesikhalazo lapho baza. Bantu ukuthi linazelele ukuthi ukulima kuqhakathekile. Siyabona sinazelela lapho kwathi 8 ukuthi abantu sebebanjelwa izimali ngendaba yokudla bengafuni ukuthi bacacela abantu ukuthi kukhuthe imali zani ngiyakubona abantu ukuthi kufanele lime kulima ukuqhathekile indlala iza kwenza udla amanyala sokubhadaliswa abantu izimali zifakwe ekudleni kubanjelwe abantu ngokudla so siyacela abantu linanzelele lisebenze livuke njengesizwe ukubana lizithuthukise lizimele lodwa lingafuni ukuholela ngiyabonga ubingelela umama unalo eSt Anna Abraham kateko St Joseph Plani Yane ngithi plani likokhobe linanzelele iCOVID-19 lonke onasiqe sinqobile lo sinini ngithi livuka njani bosisi liphathe kahle iSt Jesu libambe kahle esidukwini khokhelwe ngobuqodo ngiyabonga
salibonani basakazi beStudio 7 siyalibingelela siyalibonga siyalijabulela ngokusethulela indaba ezimnandi langomsebenzi omkhulu elisenzela wona ngukhethwe bebhe ngikhuluma ngisegaboroni Botswana mina basakazi ngithi sicelane ke lisibuzele lubaba lo umnangagwa ukuthi kulesikhathi esike sizwa kuthiwa usephendukele enkosini mnangagwa turns to God besicela ke lisibuzele ukuthi lanxa wayelapha enkozweni kazange azwe yini kuGenesis kuthiwa the blood of your brother is crying out to me from the soil hence the soil is cursed inhlabathi isiqalekisiwe ngenxa yogazi lomfowenu umnangagwa akayekele ukuba epretender eqambela ilizwe amanga nxa ngempela wayesekhethe ukuthi usephenduka usebuye la enkosini ka izenzo zakhe gaqale alungise indaba eyidala ukufuthelana eyiproblem number 1 kuleliana ilizwe mnangaka kalungisise igazi elikhala libiza kumdali from inhlabathi ngiyabonga
Studio 7 sanibonani yebo uma abanye abantu bekhuluma sometimes ukuthi khona bekhuluma ama points la Studio 7 abantu be MBC alive zobalanga mina ngabatshela ngathi khona uthamisa uzobashiya
Salibonani Studio 7. Sanibonani Studio 7 linjani lonke Studio 7 abasakazi bonke base Studio 7 abasethulela indaba. Ah ngiyabonga. Studio 7 laphana kuchamisa lo Monzora. Iqiniso ukuthi upresident weMDC ngomonzora uchamisa wangena ukuba ekubeni president ngebhaji ngokurobha abantu ngokuyenza izinto ezingekho emthethweni ekuthini abe president engena ezifaka robha abantu bemvotela ezifake phezulu so kahle kahle uchamisa sekufanele ukuthi kungenele amaphoyisa bambophe ayongena ejele bakhona abantu abachonayo bechonela ukuthi khona liqembu elalivulwe nguchamisa ikungazi uqembu elalivulwe nguchamisa uchamisa wevule nje iHong Kong so kuphelile ukachamisa ipresident ngumonzora umonzora mina nginje ngisupportela umonzora ukuthi khona ngoba udestroy uchamisa yeah uchamisa ungene ngebhanchi ngokurobha abantu ngokwenza lokho nalokho kungekho emthethweni so kuyabe sekufanele ukuthi uchamisa yena nje ayenta njeni lapha nejele yikho kufanele uchamisa khona abanye abantu bayabotshwa kodwa bo umthetho wasekhaya masingingazanga ngimbone ukuthi uyobopha uchamisa angeba sembonile ukuthi hayi umthetho wasekhaya awusebenzi kodwa uma bangabopha uchamisa hayi kuzobonakala ukuthi umthetho uyasebenza ekhaya ngiyabonga
ngibingelele kustudios 7 kanye labalaleli baka studio 7 lakini lonke basakazi baka studio 7 ngithanda ukuphikisana lenkulumo kajahalo uSenisba othi yena igovernment ayivula amaborder abantu bedinga umsebenzi egold lokho kukhulunywa nguSenisba ndakukhombisa ukungahlakaniphi emqondweni ungumuntu ungumuntu oyindoda ungumuntu omdala igold is not part of Zimbabwe abantu bezimbabwe kufanele bayethola khona umsebenzi igovernment yezimbabwe yona ele responsibility ukuthi icreate imisebenzi for abantu bayo hayi isouth africa kukhombisa ukungahlakaniphi kakhulu kwawusenisibanda umazalibuyeke ti igovernment ayivule amaboda ukuze abantu behambe kuyodinga umsebenzi egoli thanda ukuthi baba usenisibanda awuku hlaziye into olomcijo hayi le nto sikhuluma na ngibuye futhi endabeni yokutshaya kwabantu bomthwakazi party yokufuna ukubotshwa komongameli wakhona umthwakazi republic party lokhuyana kukhombisa ukuthi as long ungalona ilunga lezanup f uma kukhona ophikisana lako uzothwala nzima empilweni njalo amapholisa kuyacaca ukuthi asetshenziswa izanup f ngiyabonga kakhulu likhuluma lezinja ziyamkhonkotha Dupute, Kondolane, Lantu Nyabonga.
Sanibonani ku Studio 7 nabalaleli. Ngodube lokhulumayo, nginombono othi kanti izwe lakithi liyoze libe yizwe eli-right nini. If ilihluleka ukubona okwenzeka ezweni elingumakhelwane elifana neNingizimu Afrika, ekwazile ukuthi ivule ama-borders wayo ukuze abantu bakhululeke. Kodwa yona iZimbabwe isaqhubeka nokuvala ama-border, okuyingozi kakhulu futhi lokho okwenza abantu bahambe ngendlela ezihamba emahlathini abantu belimala abantu belibengula ngodube lo khulumayo ngikhuluma ngiseGoli ndiye eGwanda
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 Ukwezemelika oyingumongameli umnumzana Donald Trump ubikwa elokhu eqophane lamalunga ebandla lakhe elama Republicans abala ukugenqula impumela yokhetho lwanyakenye kulesiphathamandla sebandla lama Republicans umnumzana Jody Hayes owazise ukuthi uzangena kukhetho lokuba lilunga leCongress encintisana lo Brad Raffensperger owala ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump uhle wathi uzasekela uHayes. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Dan Moyo saqala ukumbuza ukuthi umongameli Joe Biden uyazifeza na izithembiso azethulela abalandeli bakhe ngesikhathi sokhetho.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ma ukampaigna for ukuba ngumongameli welizwe wenze izithembiso and then ma usuwinile uzifeze lezo zithembiso. Yinto esiyibona uJoe Biden njengomongameli omusha aseyenzile eMelika wapromisa isizwe ukuthi singamvotela uzomake sure ukuthi ngife standard days zakhe usehlabe abantu abali-100 million nge-vaccine isikubonile kwenza lokho and kuyajabulisa kakhulu ngoba kuyathembisa kuyabonisa ukuthi ungumuntu ongayenzi ama-false promises ongathembisi abantu izinto angeke azenze okuyinto esijayele ukuyibona kuma-politicians ukuthi ma befuna ivote yabantu babathembisa izulu lomhlaba kodwa ma sebengenile embusweni bengasakwenzi lokho so kuyathokoza sakhulu okwenziwe nguJoe Biden and kusinika ihope yokuthi zonke izinto izikhalazo zethu asithembisa zona uzosebenza ngamandla akhe wonke ukuthi zifezeke.
Siyabona ukuthi kube lokhetho lokunye okunjalo kodwa elizweni leZimbabwe kuthiwa khona ukhetho alusoze lube khona ngenxa yendaba ye-COVID-19. Ubona njani wena udaba lona?
Indaba yokhetho yindaba eku-constitution yamazwe wonke and iZimbabwe ukuthi isebenzise i-excuse ye-COVID-19 ukubana kungabi lokhetho iyasimangaza sonke ngoba itshengisa ukungathembakali kukahulumende uhulumende weZimbabwe I think uyazi ukuthi ngama failures akhe asewenzile for the past 40 years abantu beZimbabwe angeke babavotele ngakho ke ngesikhathi esiningi sibona ukuthi ama elections ayarigwa kube lokungavumelani kokuthi owinileyo uwine ngoba evotelwe ngabantu. So lokho kwenziwa nguhulumende weZimbabwe ikuvika ngomunwe nje, kumele nje ngabe bayenza imizamo yonke ukuthi i-constitution yelizwe iyalandelwa, abantu bayavunyelwa ukuthi bavote bakhethe i-leadership ababona ukuthi izothuthukisa iy'mpilo zabo.
Umnumzana Dan Moyo, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Virginia. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zendaba. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala e-ATUZ iqale uhlelo lwayo lokutshengisela izolo ngelanga lokuvulwa kwezikolo oluthiwa #SaveOurEducationZW ezathinteka ngombhuqazwe wegugurawundi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.